Ngiyabonga kakhulu ye. Okufanele kwazakale ke uzulu wonke jikelela labo ke abalandela inhlelo zethu kubana ke yes besilenhlelo echuru e-applyelwe yavunyelwa ngamapolisa kodwa ke kule karali kumaye ama-constituents. Ngenxa yokubana ke lapho sikhona ama-activities asabalele indawo zonke ngoba ikarali ke ikuhamba nje likhuluma labantu kasonto ke engadingeki ukubana kube lokubotshwa kwabantu lokuhlunyezwa kwabantu lokudisruptwa. Kufanele abantu bevunyelwe ukukampena ngokuthula ngenxa yokuthi ubana konke lokhu kwenzakalayo kule effect negatively so on the credibility of an election. So sikhuthaze amapolisa labo bonke aba-interested on the democracy of our country ukubana ke abantu akufanele ukuthi behlukunyezwe uma bevota njalo amapolisa ofalange phiwe ama-instruction ngaba ama-political party and politicians over ukubana kuvunyelwa abanye kuyaliswa abanye. Izanu iyabhodle ke sibabone koBulawayo bebhoda enkulumane noma even bengathandwanga abantu or bengamukelwa ngabantu ngenxa yokwehluleka kwabo ke ukurana ilizwe kodwa ke bavunyelwa ukubana bebhode ke bekampena besenza amakhara labo. Sikhangelele ukubana amapolisa fanele ku-apply umthetho universally equally and fair manner ekubo bonke kwe abantu abakhankasayo. Ngiyabonga.
Kodwa irali yeChuru constituency yona liqhubile yini njalo kungabe kusenzakala ukuthi amalunga e-CCC avimbile yini imigwaqo aphazamisa ukuthula ukuze abotshwe? Imvumo yokuthi libe le road show kumbe ikarali yona beliyitholile yini emapholiseni?
Bonga kakhulu ye mhlangano yethu iqhubeke kuhle ngenxa yokubana ke siyabe siaplayele emapholiseni njabo siyabe sikuveze sobala ukubana sizahamba njani sizaqala sikhathi bani. And as part and parcel of our mobilization efforts, abantu bavunyelwe ukubana behambe ngezimoto behlangana labantu ngenxa yokubana ke umthetho uyavumela lokhu ke. And as part and parcel of our program, nxa kuthi amapolisa abe le mbono etshiyeneyo bayaspecify encwadini yabo ukubana bavumele lokhu abavumeli lokhu. So thina silandela ke umthetho senza lokhu ke okhangelele kithi ngenxa yokubana abantu bakithi bonke ke bakhangelele ukubana izinto zethu zihambe kuhle. Ngiyabonga.